Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 4 mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Asi ngeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Singakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their views, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi.
LeZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi leAfrika.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile. Cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana njengeBotswana yindawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento okufana le-earthquake.
Ukuzamazama komhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi lezwekazi leAfrika okugoqela leZimbabwe izolontambama kwethuse abanengi. Abalimi beMatopeleland North bakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayo nale inyanga kamabasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. LeZimbabwe lichazwe njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi leAfrika. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngontanga emhlanganweni wokuhlaziya ngomkhankaso wokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele phansi kohlelo oluphawulwe nyakenye olwe-Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW, owenzelwe emahofisini omeli weMelika eZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yePlatform for Youth Development, PYD, uMnumzana Clarice Maduku, utshele umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso yeInternational Peace Youth Group, IPYG, ukuba eZimbabwe lilokhu libhekane lenkinga eziningi okumele zilungisiswe ukuze kube khona ukuthula uqobo.
The demand for peace is extremely high as we are less than 15 months.
Kuyadingeka kakhulu ukuthula elizweni njengoba sisondela isikhathi sokhetho lomnyaka ozayo ka-2018. Sesizibona izehlakalo kwezombusazwe esekutshengisa ukuba iningi lenkokheli yezombusazwe izosebenzisa indlela yokutshengisela ukutsho imibono yabo.
Omunye wabasakhulayo ovele ekolijini leYunivesithi yeZimbabwe, uSandi Mkhwanazi, ulandisa phezu kokuba kujoni kuye njengosakhulayo nxa kukhulunywa ngodaba lokuthula.
Ukuthula yikuhlaliseka ngaphakathi, okugoqela ukuhlaliseka la ngaphandle, ukuhlalisana kahle la umakhelwane. Ukuthula engingakubiza ngithi ngezindlela yikuqoqeka kwesizwe singabantu kumbe siyisigaba, senelisa ukuhlalisana kahle nxa singakhayelela sisukela phansi ezigabeni, ukuthi abantu bayanelisa ukuthola konke angabe kufisa, ngabe kuyikuhlaliseka ekutholeni ukudla okungabenza basuthe ekusutheni kwabo bakwanisa ukuma, abaphumelele kho konke abafisa ukuthola.
Uvumelana lombono othi eZimbabwe lokhu elingakakutholi ukuthula uqobo lanxa ingekho impi elizweni.
Asi ngeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Singakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their views, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi, ngingabi lokwesaba ukuthi sengikhulume lokho emfisa ukuthi kwenzakale kulokunyokuza ngehlela ngemva kwalokho. Okungehlela ngemva kwalokho esengikhulumile kunjengisa ukuthi kulo akulakuthula.
Abomanyano wenhlanganiso zabontanga emhlabeni jikelele eye-International Peace Youth Group, IPYG, bathi kungafezeka lokho abangakho kube lokuthula uqobo umhlaba wonke Nga abantu bengagukula imikhuba lemicabango yabo la kundlela ababona ngayo abanye babo emhlabeni ijikelele. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngezandla zombili isigwebo seminyaka elikhulu ejele ephiwe abeZimbabwe ababili abayingxenye yalabo abadlwengu labesifazane ababili babulala omkabo ngokubaphosela edamu bephila. Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi isigwebo lesi esethulwe ngumthethwandaba weJohannesburg High Court siza kwenza lezinye izizalwane zeZimbabwe zesabe ukudala amacala kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umahlulo emthethwandaba weHigh Court eJohannesburg uPhaphi Masopa uthola abeZimbabwe ababili uEdmond Ndlovu eleminyaka engamashumi amabili lantathu 23 loThabo Nkala eleminyaka engamashumi amabili lanhlanu 25 kanye lesizalwane sakwele South Africa uMduduzi Matibela oleminyaka engamashumi amathathu lantathu 33 belecala lokudlongula ukubulala lokweba. Bobathathu bagotshela ukuhlala ejele kweminyaka elikhulu 100 years ngamunye ngecala lokudlongula ukubulala, wasefaka phezulu eminye iminyaka elijumi lanhlanu kodwa ezasebenza ndawonye lale elikhulu. Ngo-2015 abathathu laba ababehamba labanye abayisishiyagalolunye abangazange babonakale bafike endaweni yokuziphumulela eRose Park edolobheni leJohannesburg bafica amadoda amabili labomkabo. Ngemva kokubalalisa phansi basebenzisa ingqamu ukudabula impahla zangaphansi zabesifazane ababili qede lapho babadlungula. Omkabo bona bababamba ngamandla ukuthi banqunule qede lapho bababopha izandla babaphosela edamu bafela khona. Batshontsha-ke yonke impahla yalabo bantu basebebaleka kwase kubanjwa abathathu laba kuphela. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala uthi lesi sigwebo siza kuba isifundo esikhulu kakhulu kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa.
Sinika jene ebebafanele sibili. Umuntu waseZimbabwe wonke otholakale le trial fund lenaleli akagwetshwe leyo mnyaka o elengiswe vele. Umuntu ongumama ufana lo mama wakho okuzalayo fanele ukuthi kwenzakale emuntwini omaziyo oyisihlobo sakho.
Yesinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mandla Donga ongomunye wabasekele kakhulu abesifazane laba ngesikhathi sokuthethwa kwaleli cala uthi uyesabeka umonakalo odalwe ngababulali laba empilweni zabane laba ikakhulu abesifazane abasaphilayo.
Bayimoshile ikusasa lala amantombazana and leyo nto idala ukuthi la amantombazana angaphinda amethemba umuntu wesilisa. Kufike le nto emqondweni yabo ukuthi kambe umuntu wesilisa vele uyingozi, uyabulala, uyadlwengula. Ekuyinto ecikela phansi isithunzi sethu thina abantu besilisa, kanti asifani sonke.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Agnes Ncube uthi ukhathazekile ngabanye balezi zigangi abangakabanjwa.
Abanye babo basele ngaphandle basazoqhubeka ngobugebengu ade bebenza bebonke, nalabo osisi ababenza kubo ubugebengu akusoze kwaphela.
UMnumzana Donga uthi vele izigebenga lezi lazo bekufanele zisiwe kogoqanyawo.
Kube kuyangami kube bathola i-death sentence ngoba lokho abakwenzayo kucishe kufana nokuthi babulala abantu abane, ababili bababulala physically, ababili bababulala spiritually. Ngesingami kube nje nabo bathola i-death sentence.
Isigwebo sendambo kwele South Africa sahle sesulwa ngemva kokuthola uzibuse ngo-1994. Loba kunjalo baningi abakhala ngokuthi sibuyiselwe ukuze sibe ngumvuzo wezigebenga ezifana lalezi. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Kube lokuzamazama komhlaba kwele Botswana izolo ntambama ukwethu seyiningi ukugoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Ukuzamazama komhlaba kufikile laseZimbabwe lemazweni angomakhelwane afana leSouth Africa. Intathele izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
abanye baZimbabwe bathi bafikele ukwesaba ngesikhathi kusiba lokuzamazama komhlaba onyekinye indawo eziningi eBotswana. Lokhu kuyenzakala kwesikhathi esidlula umzuzu kwashiya iningi lithithibele, noma nje kungazange kube lomonakalo. Isisindo sokuzamazama sifike kusithupha lengxenye esikalini sokulinganisa ukuzamazama komhlaba eseRichter scale, okutshengisa ukuthi besekusele kancane ukuthi izakhiwo ziqale ukubhidlika. Ukuzamazama kungadlula isithupha izakhiwo kanye lokulimala kumbe ukufa kwabantu kulakho kwenzakala. Umnumzana Dumisani Ncube esedolobheni leHabron yena uthwethuka wamagama emangaliswe yilesi sehlakalo.
Ngesikhathi play le iqalisa besibukeli wene theater play, if I can say, we're still watching the play. Kwaqalisa nje kusanyekinyeka kancane, ngicabanga ukuthi kumbe izinyawo zami eziqhuqhayo. Kwagcina kungizelela sizwa umdumo phansi, so ungazathi kumbe ibhasi edumayo kumbe isitimela esidlulayo. So abantu bayethuka kubi, kwaba lesiphithiphithi khonapho. Umdlali kade siwubukile wagcina umiswa kancane, but inhlanhlawula umuntu olimeleyo akulaphahloluyile akulanto iqabu.
Kukanti omunye umzana Afias Joko uthi ubengakhangeleli ukuthi isehlakalo esifana lalesi singenzakala kwele Botswana.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile, cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana nje le Botswana yindawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento ekufana le-earthquake.
Kube ungokwesithathu iBotswana isiba lokuzamazama komhlaba ekuqala yabakhona ngomnyaka 1952 ile sindo se-6.7, kodwa akwaziwa kumbe yadala umonakalo. Yesibili yabakhona eminyakeni amathumi amahlanu asanda kudlula, noma nje yayiphansi ngesisindo se-4.2. Ukuzamazama komhlaba kwayizolo eBotswana kufinyelele eZimbabwe ikakhulu imhlubulo engemaNdebeleni lenkabazwe, kuthi kusiya phezulu kufike nje sekuyikwenyikinyeka. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngomkhankaso okhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami owenu uNtungameli Nkomo.
Uluhlu lweziqondiso zezifundo i-curriculum entsha esanda kwethulwa nguhulumende lokho isaphica ababalisi abaningi besithi uhulumende utshetshe wayethula engakakhulumisani loZulu. Njengesiqondiso sokuthi izifundo ezescience loba ezemaths zifundiswe ngolimi lukamama akusebenzeki. Okuningi asikuzweni kuMike Hobe oStudio 7 exoxa lengcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Uhlupho yikuthi isilabhasi le entsha, yebo nxa ikhangele ingabe ilezinye izinto eziphakamisa impilo yabafundi bangaphuma esikolweni, ikakhulu izinto njengemsebenzi yezandla, ziqakathekile lezo zinto empilweni yomuntu. Kodwa uduwe yikuthi ifuqelwa ebantwini kungalungiselelwanga lutho, kanti njalo kulezinye izinto ezivele zibuyisela imfundo emuva, imfundo yabantwana, njengalokho ama-display asibo nithina abanye ukuthi kunceda ngani.
Kodwa baba uNkandla, awucabangi ukuthi ukungeniswa komthetho othi abafundi sebengafundiswa kusetshenziswa ulwimi lukamama kuyinto ebaphakamisayo emfundweni zabo ezijiyeneyo?
Kanti ulimi lukamama lona lolo olukhulunywayo utsho ukuthi ngenye indlela abantwana sebezaphelela, nxa bangabantwana betsholotsho sebezaphelela etsholotsho leMandebeleni kuphela na? Bazaphuma nini babone umhlaba phela lo ungaka njengoba wena usemelika kathesi? Alubi isilungu kawusazi ubuza khuluma njani, nemtshina nalo oyisebenzisayo uyayisebenza njani, njengoba izinto into zakhona eziningi zibhalwe ngesilungu. Ulimi lwabazali, ulimi lwangekhaya kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu balufundise, kodwa kumele sivume ukuthi indimi ziyatshiyana ezimeni zazo.
Singaphinda lo mbono wakho ngolwimi labatsha, singathi wena ucabanga ukuthi le curriculum entsha iyabheda. Awungitshele-ke baba uNkandla, i-curriculum le iyasiza na abantwana esingathi ngesingizi balama learning difficulties?
kuqala vele khona lokho ukuthi abantwana bethukaniswe ngokuthi mhlawumbe bayakhubazekile. Ukukhubazeka kakufanani njalo ukukhubazeka kuthi abantwana kabenelisi. Ezinye izifundo sibula abantwana abakhubazekile asinto engelanyamvu ungelasana ulako ukufunda lalaba abantwana esinti baphelele. Kube sekusithi-ke laba abanye sithi abangaboniyo abafuna lokho kuthiwa i-braille kayikho kawakho lawo ma-braille bazafunda njani kuyababandlulula khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcweti kwezemfundo, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk lamhla kulo hlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection. Sixoxa ngomkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuba babhalise ukuyavota ukuze baphatheke kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo othi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Amapholisa kwale Russia abika ukuthi inhlolisiso asebeyenzile iveza ukuba ibhomba elidubuke esitishini sesitimela eSt Petersburg belithiywe emzimbeni welinye lwamalwa icatsha obeyisizalwane seKyrgyz u-Akhron Dajilov laye ohle wafela kule ingozi ebulele abantu abalijumi lane kwalimala abedlula amajumi amahlanu. Ukwehliswa kwelizwe leSouth Africa kuluhlu lwesimo somnotho welizwe inhlanganiso ebona ngoluhlu lwamazwe angathembekanga ukwebolekwa imali eye-S&P Global Ratings sekudale ukwesabela ukuthi ukonakala komnotho weSouth Africa kuzahlasela lelizwe leZimbabwe. Ilizwe leSouth Africa lafakwa kusimo esithiwa junk status inhlanganiso le kulandela ukuxotshwa kwabaphathintambo abambalwa ngumongameli Jacob Zuma ngeviki edluleyo okwahle kwawisa isisindo serand nxa liqathaniswa ledola leMelika. Ingcwethi zomnotho zithi isisindo lesi sizaqhubeka sisiwa ngoba umumo wezombusazwe wakwele South Africa usungasahlalisekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi kwezomnotho umnumzana Busisa Moyo njalo ongumkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries.
Ama-official reports bathi kayikafiki ku-junk status kodwa isendleleni eyokuya khona ngale. Kuzakhathaza umnotho weZimbabwe kwezinye indawo kodwa kwezinye indawo ngesinye isandla kuzawuphakamisa. Amakhampani aseSouth Africa amaningi asebenza eZimbabwe. Lawa makhampani asebenza akhona njengabo-Delta alama-links kumbe alama-investors avela khona eSouth Africa. So xa sikhangele lokho siyabona ukuthi amakhampani lawa aza kuthola kunzima ukuthi bathole imali kuma-international market ngenxa yalokho yokuba yi-junk status. So ukungena kwemali eZimbabwe ingeniswa ngamakhampani lawa asebenza eZimbabwe kodwa elama-headquarters eSouth Africa kuzabakhathaza ukuthi baphakamise umnotho weZimbabwe amakhampani lapha eZimbabwe ngoba iningi lamakhampani lapha eZimbabwe adinga imali ukuthi ingene. Xa iSouth Africa isiphansi kumbe ingasakwanisi ukuthi ikwelede izimali ukukweleda i-junk status itho ukuthi abantu kabasafuni ukukweleda imali kumbe kabasakunaka kele ukuthi bayakukweledisa. Kodwa ngenye indlela singakhangela ngamanye amehlo sizabona ukuthi ukwehla phansi kwe-South Africa yikuphakama kweZimbabwe. Ngenxa yokuthi nxa i-South Africa isikhanya ngani kayihambi ngendlela efaneleyo esikubonayo nxa sikhangela kubo-1985 i-South Africa laphana iphansi kuka-apartheid. IZimbabwe sisakhumbula ukuthi indizamtshina wobo-Qantas labo bantu abantu babelenda even khonapha koBulawayo.
Khona ukuwa kwesisindo serandi kuza kwenza umkhonomi weZimbabwe ube njani?
Irandi nxa lisiwa okwenzakalayo yikuthi izinto ezilungiswa eSouth Africa ziyabe sezishibhile ngapha eZimbabwe ngoba thina umkhonomi wethu sisebenzisa ama-US dollar. So uyathola ukuthi izinto sezishibhile ezivele ezivele South Africa njalo uthola into ezinjengokuchaphisa izinto okuphandle komthetho kusanda abantu sebechaphisa izinto ngenxa yokuthi kuyabe sekuchiphe kakhulu thina njengama-industries aseZimbabwe besikhangelele ukuthi abantu bathenge izinto ezilungiswe eZimbabwe so lokhu kungani kuyabuyisela emuva mbijana ukusebenza kwethu nxa sizama ukulungisa izinto lapha eZimbabwe yathola even isipina into ezinjalo ziyabe sezingena isayimende izinto ama-factory akhona eZimbabwe oportland cement abalungisa isayimende kodwa uyathola isayimende singeni vele South Africa singeni vele Botswana ngenxa yokuthi nxa irand liphansi abantu bakuthola kuba kulula ukuthi balethe izinto leziyana even bechaphisa okuphandle komthetho so siyakubona sibili ukuthi kuzakhathaza mbijana kulelo banga
kanti manje njengoba ele South Africa lithiwe i-junk status iZimbabwe ke yona iku-status siphi
iZimbabwe ngibona ngani is unrated khathesi ngayila rating kuma anti abantu laba abanika ama-status laba bayanxuswa uyabanxusa ukuthi buyanini lizekhangela ukuthi thina umkhono wethu umi kanjani base belinika ke i-status sangkhona thina we are unrated.
Hello ke ngumnumzana Busisa Moyo ingcwethi kwezomnotho njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abalimi beMatabeleland North abakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayona le inyanga kamabasa emasimini angaba ngamakhulu ayisithupha lamachumi amahlanu ama-hectare i-650 hectares phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture. UNompumelelo Moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende usevuselela inhlelo zokulima ngokuthelezela ezi-irrigation elizweni ngenhloso yokugcwalisa iziphala zelizwe. Umqondisi we-Agritex eMatabeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni, uthi insimu ezizahlanyelwa ingqoloyi lokhe zilomumbu njalo kusasemanzi abakaqedi ukuvuna.
Abalimi abalima ingqoloyi abalimi abalima bengokuthelezela ngakho sikhangelele ukuthi labo banganginanzelela sizafika ngaphezu kwe-650 hectares esizayihlanyela ingqoloyi. Insimu ezizangena ingqoloyi zilomumbu kathesi. Umumbu lo usuvuthiwe ubuningi bawo kodwa ngenxa yokuthi izulu beline kakhulu ukoma emasimini ngani kusasalele muva kutsho ukuthi kuzasidonsa ithubanyana ukuthi siwukhiphe wonke umumbu osemasimini.
Uqhubeke ethi abalima ngokuthelezela ebhinga labazatholiswa inhlanyelo, umvundiso lakho konke okudingakalayo ekuhlanyeleni ingqoloyi.
Sikhangele ukuthi singakuphela nale nyanga siyabe sesihlanyela. Uhlelo lwabaningi abalimi bazangena kulwalolo lukahulumente oluphathisa ngenhlanyelo, luphathise ngemvundiso kanye lendlela zokulima. Ama-irrigation schemes zipho wonke asebhinga lelubane azaba le ndima yengqoloyi. Kube sokusithi-ke lama-commercial farmers labanye abalimi ngabe kubile mbuzi kodwa sikhangelele ukuthi hayi sizasifaka isilimo sengqoloyi. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela ngalolwasibiyo kule ndima ethile ezabe siqalile ukuhlanyela.
Wengeze ethi abalimi bamapulazi amancane amakhulu labasemaphandleni bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka
ngoba besesiphambili ngamalungiselelo inhlanyelo isikhona kayikeneli imfundiso sokhona kodwa ukenele kodwa sikhangele ukuthi kusiyaphela inyanga konke kuyabe sokulungela. Khathesi njengoba sitsho ukuthi sikhangelele ama-irrigation schemes angithi bangena beliqhulu abama-irrigation schemes siye sesiba nabangena umuntu nomuntu ngeplazi lakhe phose ebubi silabalimi abane kube sokusithi ubuningi babalimi bazabe sebuza kodwa bele ndawo ezincane kodwa silamaplazi azabe fake indima ezinkulu.
eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebeke bayekela ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima bokusilela kwezulu intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe okubangele ukwehla kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kahle kwezulu ingcwethi zisithi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Udaba olulandelayo ludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Endaweni eziningi lapho okwakulempi khona emazweni ajiyeneyo, impi kayipheli ngokubeka phansi izikhali. Kulamazwe anjengeColombia lapho uhulumende wavumelana khona ukubeka phansi izikhali lamalwecatsha awe-Revolutionary Armed Forces of Colombia okulokhu kuhlupha omaqhuphula abavimbela ingqubela phambili. Omaqhuphula laba benza ukuthi kungasetshenziswa umhlabathi omningi njalo ukuthi abalimi bengenelisi ukulima lokwelusa inkomo lezinye izifuyo bekhululekile. Lokhu kuvamile emazweni amaningi njengoba kunzima ukuthi abantu bahambe endaweni ezijiyeneyo kumbe emigwaqweni lapho okuyabe kulabo maqhuphula khona. Abanye abantu bayalimala kube labanye ababulawa ngomaqhuphula nxa behamba emgwaqweni kumbe bedinga izithelo zeganga lokunye okufanayo. Abantwana abaningi sebafa abanye balimala ngesikhathi bedlala inguqu ngenxa yabo maqhuphula. Lokhu yikho okwenza ukuthi mhlaka 4 ngoMabasa mnyaka yonke kunanzwe ilanga le-United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngelanga leli uZulu ukhuluma ngabomaqhuphula kuvezwa okubi njalo kudingwa indlela abanganqabelwa ngayo. UMnumzana McDonald omele isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe lakhe lisebenza lomhlaba wonke jikelele ekudingeni indlela zokunqabela ukubulawa kwabantu ngomaqhuphula ngesikhathi sokuphele impi emazweni achiyeneyo. Kusukela ngomnyaka ka-1993 ilizwe leMelika selinike amanye amazwe amabhiliyoni phose amathathu amadola eMelika, $2.8 billion, yokugebha omaqhuphula. Uthona uthi imali le isetshenziswa njalo ukunceda labo abalinyazwa ngomaqhuphula lezihlobo ezabulawa ngomaqhuphula. Uthi umphathintambo ohlangothi lolu uMnumzana Rex Tillerson uyananzelela ukuthi kuqakathekile ukugebha omaqhuphula emazweni anjengeSyria le-Iraq lapho okulabantu asebebuyela khona emakhaya kulandela impi yomvukela.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Ukuzamazama kwemhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe izolo ntambama kwethuse abanengi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilitshiya lo ntungameli inkomo kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.